Indaba yesibhamu lapha eAmerica ayisiyo ndaba elula ukuthi ingapho ngulungiswa nje kalula kanjalo. Isizathu singesokuthi khona ukuba lezibhamu ukuphatha izibhamu kusemthethweni weAmerica nxa singakhangela ethiwa yi-14th Amendment, the right to bear arms. Inkinga esiba khona ke okubangela ukuthi khona kube lokudutshulwana malanga wonke, okokuqala yikuthi khona ziningi izibhamu lezi eAmerica, ziningi kakhulu. Yikho ke nxa njengoba ziziningi kanjalo kutsho ukuthi khona abantu abaziphathayo, abanye babo abaphatha izibhamu akumelanga babe bephatha izibhamu ngoba bayagula engqondweni sibili, i-mental health nxa sikhuluma ngesilungu lapha, ayimanga kuhle emakhanda abo. Nxa umuntu ongasiye ephethe isibhamu uzasebenzisa ngendlela afuna ngayo.
Wona amabandla ezombusazwe ubona engadlala ndima bani ukuze kungaqhubeki?
Amabandla ezombusazwe akukho lula ukuthi khona bayingenele le ndaba bayilungisise, ngoba ukulungisiswa kwendaba leyo yikuthi izibhamu zibe zilutshwane ezitholakala ebantwini. Lokho akungeke kwenzakale kalula ngoba amabandla ayu asekela ukuthengiswa loku abamela izibhamu njengethiwa i-NRA balamandla kakhulu, balemali kakhulu, njalo yibo abasupporta ama-Republicans. Yikho ke akukho lula ukuthi ama-Republicans njengoba bethola imali eningi kangako le-support ku-NRA baphonga ukuthi nje hayi basisa imithetho ezakwenza ukuthi khona lokwesulwa kwamandla kwabantu ukuthi babe baphathe isibhamu. Yinto enkulu eyenza ukuthi khona ama-Democrats lawo baye ngumthetho bayenza ukuthi khona izibhamu zingatholakali kalula kanjalo. Akukho lula ngoba emthethweni yindaba efuna ukuthi kulungisiswe, kuyabe sekuye kwakulungisiswa umthetho, i-constitution ngokwayo eba yiyo esetshenziswayo nxa abantu besithi izibhamu kumele baziphathe kanje.